Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe uhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress ubaba uDouglas Bunzora.
Lamuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligciwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungajaya ihola lika 9 ntambama kusiyafika u 6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika 8 ntambama. Njalo utshwala aluswe ukuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxele intatheli izindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe uhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu bese bezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga amamask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba la. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kwizinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende laye kubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqo yonaleyana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokho?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga nxa ngathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho lathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Ngamafichane ungathini wena ngomumo okhona ikakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandise ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwayela umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokho kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimise kakhulu ukuthi kulesikhathi sekhefu njalo bafuna ukujakalela ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba oyedwa ngowakobulawayo kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMasvingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Lubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
So siba sobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora kodwa abanye ayencintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba lamhlanje. Sixoxele siphathamandla sebandlaleli umnumzana Dan Moyo okucele likhokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ukucindezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangasoma delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa i-Congress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda uMabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi be anything to do ngento zomhlangano until kwenzawe i-investigation kube le disciplinary hearing, ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona. And ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo, ngoba i-MDCT iparty yemthetho, iparty elandela i-constitution. And into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu kuvoters roll afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga eparty yethu abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Makuyikuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo okwabomathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So makuyikuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe-constitution, asingeke sibamise ngoba lilungelo labo. Thina sithi utshintsho esiludinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezanu ukuthi into ziyarigwa, ama-election ayarigwa and njalo kule corruption lobugebenga lobugelekeqe. Thina njenge-MDC DC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho. So abangafuna ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise. Kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjiyana utheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele setshenziswe kuCongress. Wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll. So uma kuyukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa uma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye.
Umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Monzora, uMnumzana Witness Dube, ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Mphephetha, ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-Extraordinary Congress, ubaba uDouglas Monzora. Ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee. Njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kukaJanuary ngokukhuluma kukapresident ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we-Extraordinary Congress. Iyakwazi ukuthi National Council iye-adopta izinto ze-National Congress eqedisa konke okwe-National Congress, so izaba khona ekuqaliseni kukaJanuary. Okuza kwenzakala kathesi ukuthi ibandla liyasebenza liyaphambili, okwe-Congress Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo. Laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-Extraordinary Congress ilanga likamhla ka-31 lingakabi khona. Kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-Congress.
Manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili na?
Ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuyukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi. Ibandla alidatshulwa ngabakhokeli, lidatshulwa ngabalandeli balo. Nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883, usuqaphanisa le-118 votes zikamamukhuphele, 14 zikababa uMtsuri, le-9 zikababa uKomichi, utshengisela ukubana ubaba uMonzora uwine nge-86%. Khona lapho kuzo nalezo eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenzakile izweni ngoba kusenzakala umsindo ibulawa besivotile nomama uKhuphe iwinile kodwa siyakwazi ukuthi besilabo 30% akade besisapota khonapho. Imathebelele nje north noma uyade sihamba 50-50, siyakwazi ukuthi abaningi abaseze bakufune khonokho okungenzakala. Emathebeleleni south hhayi sidlile umbuthano. Imathebeleleni south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMonzora, kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile.
UMnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa kuba ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalichumi elilesitshiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda. Iningi lababhubhileyo ngabemuli ezimbili, eyakoChitimbe leyakoRusito. Iphephandaba leChronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa yizihlobo. ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga. Isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba leChronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela. Kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili, 222. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lepuka njani ku Studio 7 nginegama lazo Adolf Shaba. Sayokwenzile amasela ngomunzuro. Thokozani khuphe nabecabanga ukuthi akubambisana labo munzuro uzothola amandla le backup ekumelana le MDC Alliance. Ah manje kuphelile ngaye njengoba bese luzile nje ku Congress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba ngibekisekela ngombe yaba yini asazi. Ale ari party lana yenye party leya. Yes sibe seyingcenye yayo from uphuma kana ama MDC yasuka mabili kusuka MDC T kodwa zange sayibone si iphansi kehlazo lifana nalele lenzakele ubomonzora labo komichi la muzuri la uThokozani Khuphe. Hayi ungazibuza ukuthi ngama amateur ku politics awukhanye ukuthi phambili kubo.
Sawubonani basakaze be Studio 7. Ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalini phumela upani. Msazi ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhuphe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engabo ukuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodator, angakwazi ukubahlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizibuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphathi afana nabo MDC namaphathi afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima kubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela emathebelelendi lemigezi. Ngiyabonga msasazi.
Salubonani baphathi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina ngumasibelo ngisecholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha emathebelelendi. Ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuMakhuphe yini? Shuwa 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 kuhle yini khona okwenzakeleyo? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphatha wethu lathi ngapha nansi MRP asiyisapotenini ngoba ngiyakithi. Kulokuthi sibe siyuzwa ngabantu balempumalanga besiyuza sibe sisetshenziswa shuwa. At the end of the day suyayangeka suyangeka and lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisupportenini amaphathi akithi loba kungasoze busa kulandaba, kodwa siyakwazi ukuthi they have got the interest in our affairs lezinto zonke ezenzakala emathebelelendi kithi. Kathe sikunje iMDC yona le bese bebishwa ama councillors from Harare bebuya nga why angila kubona abafuni vele ukuthi thina vele siphathe lutho. So please asishana nenini lakho lokho, sisupportenini ezethu iphathi ezingapha shiwa sishana nenini lakho, asivule namehlo sibone bakithi. Sebesithathele everything thina lapha emathebelelendi, sithathelwe bona baba saba even abakuzanu even abakuMDC abethu abangapha emathebele bayenza akula bazisuthisele zabo izisu kuphela basetshenziswa kuphela bona thina asigaini lutho ngapha. So sishana nenini lakho lokho, hayikhona ukuthi sibe silokho silandelana lamaphathwana la empumalanga angasoze sincede ngalo. Asishana nenini lakho, sikhangelwa kwethu loba kungasoze kusise ndawo kodwa kungcono kulokuthi nana abantu bempumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asishana nenini lakho lokho.
Yani balaleli baka Studio 7, mina ngikhuluma ngonkosikona Khuphe ngibuya eHomestead. Ya, awuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa i corona sibili ukuthi hayi yamotha hayi yona okwenzakale iholide lunje ikorona yangathi baningi eZimbabwe hayi siyacela abantu siwa bagqoka kahle amamask abavela babasagqoki sebegqoka phansi kwesilevu lapha kuthiwa ngigqoka imask kodwa umuntu egqoka phansi kwesilevu la uyabuvikela ikorona kwaphana hayi abantu ake sihloniphaneni nini zonkele ake sihloniphaneni thina siyagqoka amamask kodwa ayithe sesingenwa yikorona lilalisangenwa yikorona sokungena thina sesigqoka amamask ngangcola athi singasagqoki imask okunjalo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika, idale leThe House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale le-Senate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho. Kodwa leli dale lila malunga amanengi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho lanxa umongameli Donald Trump evumelana labebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngo-Trump engaba ele njongo bani?
Ngiyambona sibili umnumzana uTrump, yena umuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukutshengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu, sesebenzisa-ke yona imali ukuthi abatshengisele okunjengabomakano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha kanisayini okuyibhili kwenu lokhu. Ukuthi alisayini ngibona ngathi kulezinto eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela, likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngemande. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine. Engxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena, sayina, wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babesithi i-2000 iningi kakhulu. Kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yona leyo. Ungathini wena nxa ukhangela, ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kunezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ngeke ngakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi inenge kakhulu, abantu baphiwa imali enenge kakhulu, akumelanga baphonge ukuphiwa i-stimulus lesi imali ephonge ukuphiwa nje. I-600 yona leyo ilungile, babevele besithi inenge kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamanengi amchiyayo eselandela uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lamuhla sigqiba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Bumbi wabo Ndebele, ilunga leqembu leMasendu Boys.
Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys
liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Ndiwabo Ndebele wakuMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo ama-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini, kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu ngathi 5 years ago elilona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana naboshasha, manocha onembeza, kusemhlabeni, ukubala nje ithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073 25 81 323, okanye ku 084 422 97. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo, ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Cina ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazi, ngibonge njalo nabalaleli balomsakazi omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesiphela esiyingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu. Kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo sisiphatheni kahle kuko konke esikwenzayo, kunembadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi ke zilikithi ziyabhavuma.
Yeah.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.